Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 kuNhlolanja 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The health workers who are the frontliners, they are saying they don't have much information about the vaccine. And that one is led to the reluctance that we are noticing right now.
Inhlanganiso ye Zimbabwe Nurses Association ithi abongi abaphakameli phezulu ukuyahlantshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we COVID-19 evele kwele China ngoba bakhanya bengayi Tembi.
Selinesikhathi eside ilokhu lidodombela ukuthi lisetshenzwe liyephutha. Ngakho sibona ingani nxa sokuqala lokufaka i-pipeline hlezi sokuyikutshengisa ukuthi uhulumende usethatha udaba lokuthi kube lamanzi wobulawayo serious.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo lezigaba zemathebelelendi amanzi. Abantu beMDC Alliance batshengisele phambi kwedale leHigh Court eHarare besithi kumele omunye wabo uMakomborero Haruzibishe akhululwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi abaphakameli phezulu ukuyahlantshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCOVID-19 evele kwele China eSinopharm ngoba bakhanya bengayithembi. Inhlanganiso ithi baphansi kwamakhulu amabili 192 abongi asebehlatshiwe kobulawayo kuphela selokhe uhlelo lolulu qale ngomvulo. Kubika ubatabile Masuku.
Ikansile yakobulawayo ikhiphe amaqembu amane aqhuba loluhlelo. Elawuqala lisesibhedlela sempilo kuthi elesibili lise United Bulawayo Hospital, elesithathu lisesibhedlela seNgutsheni, njalo elinye lizabe lihlaba izisebenzi ezimqoka lizilanda lapho ezisebenzela khona. Umnumzana Enoch Dongo, umongameli wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, uthi abongi abala lwazi olugceleyo ngomuthi lo.
No adequate information on the public domain in the health sector. The health workers who are the frontliners, they are saying they don't have
kula lwazi ebantwini jikelele abezempilakahle abayibo okumele bahlabe kuqala bathi abalalwazi ngomuthi lowo. Lokhu yikho okwenza ukuthi kube labantu abalutshwane asebehlabile lakulabo abafuna ukuhlaba. Uhulumende ubethe umuntu nomuntu uyazikhethela ukuthi ahlabe, kodwa kuyakhathaza ukuthi abezempilakahle kumele kube yibo okumele bavikelewe, yibo abalabo.
People that we really need to protect at this juncture.
Umnumzana Anthony Majongosi ongumongi esibhedlela se-UBH njalo emele abongi wobulawayo uthi uhulumende kumele adinge indlela zokufundisa abantu ngaleli jekiseni.
Sone ivaccine lene iyasejwa abantu. Sona uthi abantu bayasejwa abalutshwane ngendawo yokuthi abantu abafundisanga ukuthi ivaccine leyana iyasebenza njani. Ile igovernment ingakwanisa ukuthi ifundise abantu le ndawo yokuthi sibona ukuthi kula amanye ayabuya 200,000. Igovernment iyafanele ukuthi ifundise abantu angakabika amavaccine.
Unkosikazi Nomsa Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi ngendlela abongi abala ngayo ukuhlatshwa sokusenza bathandabuze ngale lijekiseni.
Kunzima ukuthi esibathembileyo lempilo zethu besesaba ukuhlaba thina esingazilutho sigijime siyehlaba. Into esiyaziyo ukuthi kukhona okumele kuqale kwenziwe before abantu behlaba, njengalokho okwakusenziwa kuqala iCovid ukuthi babebhoda bememezela abantu befuna ukuqonda, asifundiswe abantu bebekwazi impumela yakho konke mayelana leyo jekiseni leyo ehlatshwayo.
Unkosikazi Sithokozile Hobe, okhokhela uhlelo lokuhlaba ikhansilini yakobulawayo, wenqabe ukuphendula imibuzo ethi akakakhangeli amanani abantu asebehlatshiwe namhlanje. Kodwa umbiko owethulwe inhlanganiso yabongi eyezina uveze ukuthi abongi abakunhlanganiso yabo asebehlatshiwe bangaphansi kwamakhulu amabili, i-192. Uhlelo lokuhlatshwa ezibhedlela ezine kobulawayo yaqhubeka. Esibhedlela sempilo kulabongi abazinkulungwane ezedlula ezimbili, i-2063, okumele bahlatshwe. Kuthi ese-UBHC labongi abazinkulungwane phose ezimbili, i-1712, isibhedlela seyingutsheni sona silamakhulu edlula ayisikhombisa, i-753, kuthi i-Mater Day ilamakhulu phose amane, i-374. Nimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabele Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo kanye lezigaba zeMathebelelendi amanzi, lapho agcizelele khona ukuthi kuzaqhatshwa abantu bakulezi ndawo ukuqhuba lezi nhlelo. Inhlelo lezi sigoqela olwe Epping Forest kanye lolwe Gaishangani Pipeline olokuqhelisa impompi eya edamu lemtshabezi ilixhumanisa lelemzingwane elingelinye lamadamu lapho idolobho lakobulawayo elithola khona amanzi. Umnangagwa uthe uhlelo lweZambezi Water Project luzaphutshiswa engakatshiyi umsebenzi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBulawayo Water Action Group, umnumzana Khumbulani Maphosa.
Kuba singakhumbula leli damu liqalise iminyaka eminingi edlileyo, selilesikhathi eside lilokhe lidodombela ukuthi lisetshenzwe liyephutsha. Ngakho sibona ingane inxaso kuqala lokufaka i-pipeline hlezi sokuyikutshengisa ukuthi uhulumende usethatha udaba lokuthi kube lamanzi wobulawayo sokuthatha serious. Yikho esikukholelwayo esikukhangeleleyo. Esikubonayo futhi ukuthi yebo izakhamizi zakobulawayo zisukumile zakhuluma kakhulu zitshengisela kungeladla udlame ukuthi zifuna idamu leli liphele. Sicabangela ukuthi ihlezi lakho khonoku kungezelele kuntshisakalo yokuthi umsebenzi lo uqale. Kodwa akasiqali ukubona izinto ezinje zisenzakala, izinto ezinje zenzakala sekudala zaqala ukwenzakala ukuthi kuyabuywa ukhomishini ukuthi hayi sokuqala lokhu sokuqala lokhu. Thina intokozo yethu izaba khona umsebenzi osusenziwa. Khathesi ukuthi sitsho nje ukuthi siyakubona siyakubuka, kodwa siza kubukisisa sesibona kwenziwa. Ngoba sizibonile ukuyabuya kwenziwe thathwa amakhanje kuzabuya after 3 years kwezinto efana na.
Simzwile njalo umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhlelo lweZambezi Water Project olukhangelelwe ukuthi yilo lomqoka uzalulungisa esesihlalweni.
Botswana bayenzile ipipeline ende ephosilingane layona le eyethu ngeminyaka nje emlutshwane edlulileyo. So kuyinto eyenzakala engenzeka leyi nxa bezinikele. Kodwa siza futhi sikukhangelele kakhulu thina ukuthi kakungabi yintshisakalo ezagcina iphushwa yi-corruption. Ngoba siyake sibona izinto ezinje zifuqwa sibe sesibona ubugwelegwele abantu abasebenzela uhulumende sebentshontsha ngama-project lawo. Kukanti nxa njengoba sifuna i-project le ihambe sithi thina umongameli okumele akwenze kakhulu ukuthi avale ubugwelegwele, izisebenzi zakhe zingantshontshi kuyona le project kufuna into yokunotisa abantu abasebenzela uhulumende kulokuthi kuyinto encedisa abantu.
Umnumzana Khumbulani Maphosa, ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Water Action Group. Abatsha bebandla le-MDC Alliance namuhla batshengisele phambi komthethwandaba we-High Court eHarare befuna kukhululwe omunye wabo uMakomborero Haruzibishe, yena oncitshwe imvumo yokuthi akhululwe ngesibambiso sebail. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abatsha laba abakade behlabela begiya phambi kwe-High Court bebethwele amabhakane alotshwe Free Marco, Respect the Constitution, ZANU-PF must go. UHaruzibishe ubotshwe ngeviki edluleyo esethuswa icala lokuhlukumeza izisebenzi zenkampani ye-Impala Car Rentals eHarare lapho azivalela phakathi ngokufaka amaketani lekhiye emnyango yamahofisi. Igqwetha likaHaruzibishe umnumzana uBay Shaba utshele intatha lezindaba ukuba uHaruzibishe walelwe ibheli ngoba evele lamanye amacala.
Siyimele uMakomborero Haruzibishe edalile umthethwandaba namhlanje ulencwadi zokubotshwa ezintathu, enye ithi wekela ukuya edale ngonhlolanja, enye ithi ngoncwabakazi, enye asikayiboni. Namhlanje sikhulume ngenye yalezi ncwadi.
Uqhubeke ethi umantshi uthe uzakuzwa kusasa izizathu ezenza ukuthi uHaruzibishe engabuye edaleni.
Wehluleka ukuya edale ngenxa yeziqondiso ze-lockdown. Kwalokuningi okwakusenzakala, abantu ababebotshiwe besehluleka ukungena bemiswa egedini ledale ngenxa yeziqondiso lezi. Sizaphenduka edale kusasa.
Kolunye udaba, owayengumphathintambo wentuthuko yamadolobho lezabelo umnumzana Ignatius Chombo umise phambi komthethwandaba waphezulu we-High Court ethoniswa amacala okusebenzisa amandla ehofisi yakhe okungekho emthethweni ngemva kokunikeza abantu abaningi izitanda zokwakha. Igqwetha likaChombo umnumzana Love Momaduku uthe idale liza kupha isinqumo salo sokuba aphiwe imvume yokuhlawulela isibambiso sebail loba hatshi ukusasa. Umtshutshisi umnumzana Charles Mchema uthi uChombo kakumelanga aphiwe imvume yesibambiso sebail esithi ulakho ukubaleka, kodwa uMaduku uyakulandula lokhu esithi uChombo ungumlimi olamasimu awalimele lonyaka ngoba izulu lisina kuhle kangaka, ngakho-ke akasoze abe lesizathu sokubaleka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Ulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Abantu abangamajumi amathathu lasithupha 36 babulewe ngamalochacha izolo eKaduna leKatsina kule Nigeria. Amalochacha la atshise izindlu abantu abaningi babaleka kulezo ndawo. Idale lesenethi kwele Melika liqhubekela phambili lihlolisisa ukwenziwa ngabalandeli bowayengumongameli umnumzana Donald Trump ngozibandlela lonyaka, abangena ngenkani eCongress befuna ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes kulandela ukunqotshwa kukaTrump umnumzana Joseph Biden yakenye kukhetho lukamongameli. Umbiko oyimfihlo olakho ukwethulwa ngele Melika uveza ukuba umntanenkosi uMohammed bin Salman wavumela abantu bakhe ukuthi babulale intatha lezindaba uJamal Khashoggi wabulawa njengenyamazana kwele Turkey. Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma ngodaba lolu kunsukwana ezilandelayo. Abezomvikela bathi kusobala ukuba uhulumende wakwele Saudi Arabia uyakwazi ukwenzakala kuKhashoggi.
Oh. ukusuka kwabake babangabameli be-MDC Alliance ePhalamende abathi umnumzana Blessing Chebundo lonkosikazi Lilian Timvios kuleli bandla besiya kubandla lezanu PF sokuphehle inkulumo abanye besithi lokhu kuveza ukuthi i-MDC ilahlekelwa lusekelo kodwa abanye besithi akunjalo. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emahofisini akhe State House izolo. Uchebundo uthe usekuzanu PF ngoba efuna ukuphatheka unhlelo zokuthuthukisa ilizwe. UTimvios yena uthe uthethe inyathelo leli ngoba ikusasa lelizwe lisezandleni zezanu PF. Sixoxele lunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu yena othi ukuhamba kwababili laba akutsho lutho kubandla labo.
Yebo kambe singathi ngama defections kodwa ke eqinisweni asoma defections umama uTimvios wa resign ebandleni kumaviki amathathu adlulayo ubaba uChebundo wasuka ebandleni ngemva kokunqotshwa kwakhe kuma primary elections nyakenye ukuthi ke kudingwe umuntu ozamela ke ibandla MDC Alliance ke ekhwekhwe lapha ahlala khona ikuthe senqotshiwe ke wasuka ke wathina sejoyina ke laba be-MDCT yikho ahamba khona yikho ke nxa isesuka isesiya kuzanu PF kakusimangalisi ngoba sivele njengebandla sihlala sesitsho ukuthi i-MDCT le yabomonzora labokhuphe ivele ingumntwana wezanu PF yikho ke nxa umntwana ekhula sesiba ngumntu omdala uvele bengumntwana umntwana wenyoka inyoka yikho ke kakusimangalisi kabasukanga kithi ke kathesi ngabantu abasuke kumabandla ke omunye usuke ke ku-MDCT omunye wayivele sesukile ebandleni akusidanisa kusimangalisi ngoba okwenzakalayo ke umuntu uhamba lebhatshi lakhe kumbe uhamba lephesi yakhe abantwana beZimbabwe bayakwazi abakufunayo bayakwazi ukuthi bafuna ukuthi bakhululwe kulolu hlupho abaphakathi kwalo uhlupho lombuso wezanu PF.
Kunyanga ezedluleyo sibone omunye wenu njalo umnumzana Tongai Mathuthu ephuma kubandla lenu esiya kuzanu PF. Ngokunjalo bakhona abathi okwenzakalayo kuveza ukuthi ibandla lenu lilahlekelwa lusekelo.
Ibandla lethu alilahlekelwa lusekelo ngoba kuphume abantu ababili kuphela. Kumele phela kube lendlela okhangela ngayo ukuthi ibandla liyakhula kumbe ibandla liyehla. Ngesikhathi esidlulileyo ibandla lisakhokhelwa ngumnumzana uTsangirai uzathola ukuthi sasithola amavoti ke angaphezu kwemiliyoni. Kodwa ke kathesi ke sokungena okachamisa sithole over 2 million okutshengisela ukuthi ibandla liyakhula. Yikho nje ubona besesaba ukubiza amabhaya elections amaningi kangaka okumele enzakale elizweni becatsha nge-COVID bayakwazi ukuthi ibandla lilosekelo, ibandla lithandwa ngabantu, ibandla ngelabantu abantu babanikazi bebandla.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi amalunga e-MDC afuna ukuza kubandla lakhe amukelekile.
Abathi bona i-MDC kayilahlekelwanga nxa ilahlekelwe ngamalunga amabili. Politics is a game of numbers. Lawo uyazizwela komuntu abantu lawo akhuluma amanga lawo. Uyazi ukulahlekelwa ngamalunga amabili. Njalo amalunga amabili nalawo alabalandeli, former members of parliament. Ade bengamalunga edale leparlamente ngabantu abalabalandeli ngabantu asomuntu abantu ababili abantu abaningi kakhulu bona abaflatele iMDC Alliance but bayaziqinisa nje kuphela bethi abalandaba ngoba kade bengasomalunga edale leparlamente akusiko uqiniso lelo abantu laba bengamalunga edale leparlamente lanqa base lwana omunye wayesexotshiwe edale leparlamente kumbe kwabanjani kodwa akutsho lutho konoko kodwa balabalandeli iqiniso nje lithi balabalandeli ayisibo bona abantu ababili kuphela baningi abantu abantu ngemva kwabo bona abantu badale umonakalo omkhulu ngokuphuma kwabo kona ngale bachigephe enkulu kakhulu kubanda leli MDC Alliance.
Vakhona abathi ukusuka kwamalunga eMDC siza kubandlaleni kuveza ukuthi izano iyahlanyela abantu bayo kuMDC ngenjongo yokudiliza leli bandla esingathi infiltration ngesingisi.
Infiltration le yabakhuluma ngayo angiyiboni lapha ngoba ngithe umlilini kwizizathu zakaze thulileyo ubekile sobala nkomo wathi ukuthi hatshi ku-MDC lapha ababesuke bayakhona basole lokhu lalokhu 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 kuzani uPF ngapha ababona kulikhaya elingcono ngoba kulalokhu lalokhu lalokhu sebekwehlukanisa akula infiltration la vele infiltration yani nkomo kanti khangele ukuthi oChebundo ngama-founder members e-MDC ayeqine kakhulu ekuqaleni khona phana oChebundo laba ngabantu ukuthi ungabona ukuthi abantu sebeyabanjengaboChebundo sokuthiwa ngabantu ababeyi-infiltrate izanu PF udlubuntu umuntu oyikhuluma khona kulamanga umuntu ogcwalisa nje izifiso zakhe ngendlela engayisiyo ayisikho lokho yiko ke enti mina ukhonoko kodwa kuyatshengisa ukuthi abantu laba vele bona iqiniso kwabalimeli bona bathi kule infiltration infiltration yani abantu basola abakusolayo abantu be-MDC siyabancusa kababuye ekhaya nxa izinto zezizimbi ngale umathudu wakhuluma wathi abantu njalo bezanu PF bakreate umumo ovumayo ukuthi abantu nxa bebuya ekhaya bebamukele kuhle bengabahamukeli ngendlela engayisiyo okugcina labanye labana besesaba ukuthi babuye ekhaya.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele Botswana zilokwesabela ukuthi abahlala kulelo lizwe ngokungekho emthethweni balakho ukwehluleka ukungena kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba belovalo lokuthi abomthetho bangababopha babaphindisele emuva. Kubika umqondisi Dube.
Ele Botswana lilinde ukufika kwamajekiseni awe-COVID-19 ngenyanga ezayo. Umphathintambo obona ngezempila kahle kwele Botswana uDokotela Edwin Dikoloti uthi wonke umuntu okuqala labo kuza bazoyithola ijekiseni ye-COVID-19. UDikoloti uthi ngesisindo sokumemetheka komkhuhlane ukhandele ukuthi bonke abantu okufanele behlatshwe ijekiseni le bathole lolu sizo. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezifana leBotswana Network on Ethics, Law and HIV/AIDS ibonela zithi zihlalele evalweni zisesabela ukuthi iningi labahlatshwe leBotswana ngekho emthethweni bazokwesabela khatshane ukuyahlatshwa ijekiseni. Umqondisi weBonela unkosikazi Cindy Kelemi uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende ahlalise izibindi zabokuza abaselizweni okungekho emthethweni.
We hope that government will be able to prioritize and ensure that those who are vulnerable.
Sinethemba lokuthi uhulumende uzabona ukuthi abanjengalabo abaselizweni okungekho emthethweni bavikelekile njalo bazathola ijekiseni. Ukuyathola kwabo ijekiseni akumelanga ukuthi kutsho ukuthi sebezithola sebesemacaleni.
Accessing the vaccine should not warrant criminalization.
UGelemi njalo uthi kulabafana labaphila ngokuthengisa umzimba bokuza baseBotswana ngekho emthethweni uthi labo kumele uhulumende abone ukuthi bakhululekile ukuthi basondele emaklinika bayithola ijekiseni ye-COVID-19. Kulenani eliphezulu labezimbabwe elihlala kule Botswana lingelancwadi eziqondileyo. Umnumzana Benjamin Sibanda isizalwane sezimbabwe esihlala eHebron uthi kuzaba nzima kulabo abangala maphepha.
Abantu abangela maphepha, they are always suspicious of government initiatives. Even though ama initiatives akhona aza ayabe eyilawana alande ukuzokubanceda kodwa ngenxa yesimo sabo nje irelationship yabo lokhulumende yilana vele yokwesabana ukuthi singavele siphambanise anytime siyabotshwa sidiphotwe.
Usibanda laye uthi uqakathekile ukuthi uhulumente akhuphe uvalo kulabo abangalamaphepha abatshengise ukuthi injongo kayisikho ukubabopha. Uthi akulandlela abahlala eBotswana ngekho emthethweni abangatshiywa ngayo ngaphandle kwalolu hlelo.
Nxa bengasalekwa la bantu bengahlatshwanga kuza kuphambanisa iprogramu yonke. So ngibona ngani kuza ngalohlupho sibili kuza mele kube lokukhanga kube nokukhankaswa okukhankasa okukhulu okuzanika iassurance laba bantu ukuthi abasoke babe le problem
umphathi ntambo dikoloti yena uthi akusoke kube lenketa bechabi kuzanikezwa ijekiseni ngelabandlululo oqathekileyo ukuthi wonke umuntu ahlatshwe iBotswana ezasebenzisa umthetho we-Public Health Act onikeza uhulumende amandla ukuthi wonke umuntu ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 langaphandle kwezifiso sabo Ele Botswana selibone umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka ngamandla inani labalahlekelwe umphefumulo lifike amakhulu amathathu i-300 yona le iviki kanti asebetholakale belawo badlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu i-25,802 ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngise-Habron kwele Botswana.
Singene kwezemidlalo abaqeqeshi beqembu lenguqu elimela iZimbabwe elama Warriors sebekhudazwe ukuthi bavize abadlali abadlala ezwekazi leAfrika njengoba ukubuya kwalabo abadlala phecheya kolwandle kungathi kuzahlupa ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 kubika uJoseph Njanji.
Abadlali bakule Zimbabwe abadlala besengilandi balakho okungenelisi ukubuya kuzokuba ingxenye yeqembu elizaphatheka kumidlalo emibili ezadlalwa ngenyanga kaMbimbitho ngemva kokuba elasengilandi lifake ilizwe leZimbabwe kuluhlu lamazwe ahlaselwe kakhulu ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kudale ukuba abaqeqeshi beqembu lama-Warriors bazithwele bengasakwazi ukuba benze njani. Kodwa intatheli zindawo ezemidlalo uFortune Mbele ukuthi kumele babize abadlali abadlala kuzwekazi lase-Afrika lapho kungela migoqo efakelwe izihambi.
I think the best thing ukhocha ngayenza kathesi vele ukuthi ahlakhangele wona la ama players are available. Sila ama players ase Tanzania, sila ama players ase Zambia, sila ama players ase South Africa abadlala kuma leagues that are active. Kungcono ahlasebenze ngakhona lokho kukhona ngoba ukugcina sokungasela isikhati futhi sokuthi ama hours akona prepare lokho kudecide ukuthi khona kwenziwe njani ngokubiza ama players kuyagcina sokuluhlupho futhi
ucungula ezemidlalo uWashington Spanda laye uthi ungakuyi kwabadlali abadlala phetsheya kolwandle kuza kupha ithuba abanye abadlali abadlala kuzwekazi lase-Africa.
Kulabadlali abaningi abadlala kulohlonzi njalo ukujabulisayo abangatholiyo amathuba okubana ke babuye bazodlalela iqembu lesizwe. Nxa engahlanganisa ke kulabadlali ade bedlala kuChani abese buyakhangela abadlali abadlalela emazweni anjengabo Tanzania. Sila badlali abanjabo Bruskangwa yiso isikhathi sabo sokubana ke babizwe babuye bazodlalela iqembu lesizwe. Singakhangela even kwele South Africa sila badlali abahlohlayo kumnandi abanjengabo Nosi Mthizwa kodwa bathi bangabuya bengatholi amathuba yiso isikhathi sabo sokubana babuye bazodlala. So ke hayi singakhalezi mathonzi abadlali bakhona umqeqeshi welize bavula amehlo.
Iqembu leZimbabwe kumele lidlalele leBotswana namhla zingamashumi amabili lanhlanu kunyanga kaMbimbitho liphinde lidlalele leZambia mhla zingamashumi amabili lathuba munemunye kuyo njalo inyanga kaMbimbitho. IZimbabwe leBotswana zikuspaya sika Group H njalo iqembu leAlgeria yilo elihlezi phezu kwengalane elile miklomelo elitshumi kuthi endaweni yesibili kule qembu lamaWarriors elile miklomelo emihlanu. Endaweni yesithathu kule qembu leBotswana ile miklomelo emine kusithi emsileni wengalane kule qembu leZambia ile miklomelo emithathu. Amaqembu azaqeda imidlalo ezibaya ezindaweni ezimbili eziphezu kwengalane iwazathola ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano wokuthi ngentshanje zezwekazi lase-Afrika ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ekuqaleni komnyaka ozayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi kabaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-coronavirus evele kwele China ngoba bakhanya bengayithembi. Umongameli Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakoBulawayo lezigaba zemathebelelendi amanzi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Oliver Lelisayo ngontungameli Nkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.